Sokuyisika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 kuNhlangula 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Especially to a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo.
Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle.
Mina ngingibuza ngokuthi ngumagama wangena ezeDC Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi, awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesichewa ezifundeke esishona.
Intatheli zindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucia Sini obhubhe ngomvulo. Abaphikisayo bakhala ngokukhatanyezwa ngohulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzaqhubeka ephathisa iziphepheli eziselizweni leli ukuba zibe lempilo ehlelekileyo. Wethule lokhu ngesikhathi emanyenelo lamazwe omhlaba kunanza ilanga leziphepheli ele World Refugees Day. Lanxa iziphepheli ezisethwe ngogara refugee camp esechipinge esabeleni seManicaland zincoma ukwe ezikwenzelwe nguhulumende, zithi kunenge okunye okufanele akufeze. UTobias Mutsingwa usethelela lolu daba esethwe ngogara refugee camp esabeleni seManicaland.
Ele Zimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba awakhetha ukulandela iziqondiso zomthetho wokulondoloza impilo yeziphepheli owe International Refugee Law. Kuleziphepheli ezingafika inkulungwane ezingamachumi amabili lantathu eZimbabwe, njalo ezifika phose inkulungwane ezilichumi lasithupha zisetongogara refugee camp. Ukuziphepheli lezi iningi lidabuka kwele Democratic Republic of Congo, abanye bavela eMozambique, Burundi laseRwanda. I-Studio 7 ikhulume lesinye isiphepheli esihlala kule inkampa, unkosikazi Naomi Mbuyi, okhonone ngokungaphathwa kuhle ngezinye iziphepheli ngoba engumfelwakazi.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo. Kunendawo lapho abangiqotsha khona, kuthi njalo akukho lula ukugcina abantwana abathathu ungumama ongelandoda.
Esinye njalo isiphepheli esikhulume leStudio 7 eTongogara ngu-Evidence Hazikama Hayviriyamana, yena owazalelwa wakhulela kuleli njalo olenhlanganiso encedisa abanye abasakhulayo.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it, the likes of
sibanika ulwazi phezulu kokugcina kanye lokuqakatheka ukuya esikolo endaweni zokuzilibazisa ukuze bengatholakali entweni ezifana lokuthatha izidakamizwa kulemidlalo etshiyeneyo esilayo.
Ekhuluma emkhosini wanamuhla wokuthakazelela iziphepheli oqhutshelwe eTongogara refugee camp, umsekeli kamphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende kanye lokuhlala kuhle kukaZulu, unkosikazi Messi Bima, uthe lanxa kulukhuni kwezomnotho, uhulumende uzaqhubekela phambili ukusiza iziphepheli.
Sizaqhubekela phambili sinceda iziphepheli ukuze lazo zenelise ukwenza imisebenzi engaziphilisa ngcono. Lokhu kuhle ngoba ukuphumelela kwale misebenzi kuyaphucula njalo umumo womnotho welizwe lethu.
Uhulumende uphathisana lenhlanganiso ezibalisa eWorld Food Program, leUnited Nations High Commissioner for Refugees kanye lamazwe agoqela eleCanada leleMelika ukugcina iziphepheli ezisetongogara. Okhokhela inhlelo eziqhutshwa yinkampa yeTongogara, uMnumzana Johannes Mhlanga, ubonge usizo lukahulumende njalo wazisa ukuba kusukela kumaviki edluleyo uhulumende wenelisise ukuncedisa iziphepheli ukuthi zithole ingwalo zokuhambisa ezama passports. Umnumzana Brian Masango, umlimisi osebenza lenhlanganiso ye-World Vision, esebenza leziphepheli zaseTongokara, ukhulume le-Studio 7 phezu kohlelo lokulima kuthelezelwa oluqhutshwa iziphepheli lezi. Ngaphandle kokulima, iziphepheli ezihlala eTongokara Refugee Camp zile misebenzi ebalisa ukweluka, ukuthunga, ukufuya imbuzi lengulube, njalo bakhona abalezitolo zokuthengisa impahla lokudla. Kulabanye abathi iziphepheli zilakho ukwengeza isikhwama sikahulumende esemali njengoba labo befuna ukuhlala impilo ehlelekileyo. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Methuseli Moyo, uthi kuqakathekile ukunceda iziphepheli.
IZimbabwe kwenzayo khonokho kuyimpe enhle kugcinwe abanye abantu abaziphepheli abavela kwamanye amazwe. Kuzamela-ke sithemba bancediswa ukuthi bathole ukufunda, bathole amathuba ukuthi basebenze, bathole amathuba ukuthi njalo benze ezamabhizinisi ezenotho ukuze baziphilise, ngoba umuntu phela usengaba yirefugee impilo yakhe yonke.
Ilanga le-World Refugee Day belithakazelelwa phansi kwendikimba yokuphathisa iziphepheli e-Solidarity with Refugees ngesikhiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseTongokara Refugee Camp eChipinge, nginguTobias Mutsingwa.
Kudaba olufanayo, uhulumende weBotswana uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi athuthukise impilo kahle yeziphepheli abanye bengabavela eZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi ezinye iziphepheli zihanjiswe kwamanye amazwe aphetsheya kulandela isicelo sabo. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngesiphepheli kweleBotswana, umzana Machana Shamukuni, ekhuluma ngelanga lokunanza isiphepheli enkambeni yeDugi namuhla, uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni ukuguqula imithetho ezakwenza impila kahle yesiphepheli ibe ngcono. Iziphepheli zihlala zikhonona njalo njengongatholi ukudla okweneleyo kumbe okonakeleyo kanye lokuhlala ezindlini ongamelanga kuhlale abantu. UShamukuni uthe konke lokhu kuzalungiswa ngokuguqula eminye imithetho ukuze ihambelane lenhlanganiso yomanyano womhlaba e-United Nations.
The pledges are to review a review of the refugees, recognition and control, inclusion of refugees in the national development agenda.
Sizimisele ukukhangela imithetho ehambelana leziphepheli okuzabona bephiwa izithupha lokunye. Njalo sesihambe isibanga ukuthi sikwenze lokhu.
UShamukunuthe kule nani leziphepheli eliphose lifika amakhulu amathathu, i-289 elizayo kuyahlala kwamanye amazwe kulandela isicelo sazo. Lokhu kugoqela abanye abeZimbabwe abazahanjiswa emazweni afana leCanada.
I further appreciate the resettlements to other host countries that has been ongoing with additional 289 individuals.
Ngiyabongela uhlelo lokuhambisa abanye benu kwamanye amazwe. Kulaba ngu-289 okumele behambe. Silethemba lokuthi ngenyanga ezayo konke kuzabe sekulungile.
Owenhlanganiso yobona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, umnumzana Madoda Nasha utshele iStudio 7 ukuthi njengendlela yokuthuthukisa impilo yesiphepheli sekuzaqala ukubanikeza imali ukuze bazithengele ukudla.
We expect the cash based initiative to commence by July.
Sikhangele ukuthi uhlelo lolu lokuthi baphiwe imali hathi ukudla lusungulwe ngenyanga ezayo. Amalungiselelo wonke nje aseqalile.
Noma nje kule mzamo yokuthuthukisa impilo kahle yesiphepheli, inhlanganiso emela amalungelo oluntu kweleBotswana eyeDitswanelo ithi kayijabuli ngesimo esikhona enkambeni yeDugwi. Isikhulumise eDitswanelo unkosazana Halibuye Mureng uthi uhulumende weBotswana kumele azame ukuthuthukisa impilo kahle yesiphepheli kweleBotswana.
We urge the government of Botswana to ensure comprehensive review of the refugees recognition and control at entry includes specific provisions relating to the rights.
Sikhuthaza uhulumende wethu ukuthi akhangelisise imithetho yeziphepheli ukuthi labo bazizwe beyamukelekile kweleBotswana.
Ukuncipha kwemali yokugcina isiphepheli enkambeni yeDugwi kwenza ukuba abanye beyidinga imisebenzi yokusiphilisa. Iningi lesiphepheli zeZimbabwe eseDugwi zabaleka ekhanya isikhathi sokhetho lokudinga umongameli lonolwa ludlakela ngomnyaka ka 2008 bekulezi phepheli ezidabuka eZimbabwe edlula amakhulu ayisikhombisa eDugwi, kodwa sekusele ingcosana inengisela buyiselwa ekhaya kuthiwa isimo sesilungile ukuthi baphindele. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
kulabantu abanengi abahambe enkonzweni yokuvalelisana lomuyi uLucia Sini obeyintatheli zindaba yomsakazo weStudio 7. ULucy ubele sifo semvukuzane, wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye leSABC engakaqhatshwa ngumsakazo weStudio 7. Ukuze sizwe ngemisebenzi yakhe, sixoxe lomsakazo lodumo umnumzana John Masuku.
Mina ngingibuza ngokuthi ngumagama wangena eZDC Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi, awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa ezisindebele nesishona njalo esenza lezi nhlelo kuRadio Zimbabwe seseRadio 2 njalo engakaphumi kuRadio 4 esengena kuStudio 7. Umuntu obe uthanda umsebenzi wakhe njalo umuntu obe nakekela imuli yakhe sonke isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze ngabantwana akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibize futhi la ngibathuthuke empilweni. Okuyinto esiyikhuthaza abasakazi bentatheli zindaba ukuthi ngaphandle kokuba nendlulela babe nempilo eqoqekileyo. Yikwesa kufunda kakhulu udadewethu uLucia Sini.
Yes, ngathi-ke ungathini kumuli yakhe namhlanje?
Angithi imuli yakhe kayithokoze ekuthini ubatshele ilifa elihle elembeko elokufuthala kanye lokuhlakaniphela umsebenzi lokuzwanana nabantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaphezulu sengungweni abalingana naye nabaphansi wakhe.
Yes, ngathi wasebenza kakhulu sibile ZBC ngokubona kwakho.
Ngiwasebenza okwesikhathi eside ZBC ngibona dlami ngasuke ZBC ngamshiye khona kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwala eku-Radio 4 kodwa kwesinye isikhathi sezinhlelo ku-Radio Zimbabwe seseyi-Radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho abesithiwa wayesenzela ezinhlelo kwakuzele kunokuthebelana.
Yes, kuthiwa wayephathisa kakhulu intatheli zindawo ezintsha ezasuka khonapho kambe wayebabamba njani?
Wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi ngena samfundisa lathi ukusakaza ngiyakhumbula buyezo simfundisa ngilomngane wami engangisihlala la ehofisini uPeter Barirewa wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLucy awazoba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabambe isidoba sinyane ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi ngakho-ke kwakulula ukuthi abambe izinto njalo aphinde aphathisa abanye.
Umnumzana John Masuku wayesebenza lomuyi uLucy Yasini emsakazweni weZBC sixoxe laye eseGwanda South. Wezi phathelane leMelika. Abavoti kukhetho lukamongameli weMelika basengozini yokuphiwa imibiko yamanga ngabasebenzisa imitshini yakulezi nsuku i-Artificial Intelligence AI ukulingisela abantu ngenhloso yokuthuthukisa abanye abezombusazwe kumbe ohulumende bamanye amazwe. Intatheli zindaba ye-VOA u-Ivana Pidborska ukhangela ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence kukhetho lomnyaka ka-2024. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence i-AI sekuqale ukubonakala kulolu khetho okulandela ukuphuma komfanekiso owalungiswa nge-AI okaDonald Trump esanga ingcwethi yezemikhuhlane ethelelwanayo uDokotela Anthony Fauci kanye lemifanekiso yamanga eveza uJoe Biden etshela abavoti beNew Hampshire ukuthi batshiyane lokhetho lwamaprimari. Ingcwethi yezokukhutshwa kwembiko u-Elaine Kamak owe-Brookings Institution uthi isikhathi esiphuma imifanekiso lamavidiyo amanga la yiso esenza abe yingozi kakhulu.
Even 24 hours before the election.
Umuntu uyenelisa ukukhupha imibiko yamanga sekusele amahola angamashumi amabili lane ukuthi kuqhutshwe ukhetho. Kunzima ukulwisana lemibiko enje njalo ilakho ukuletha umahluko omkhulu kukhetho.
Inkampani ye-Rijo Gupta e-Deep Media ephathisa isigodlo somvikela ese-Pentagon ukubamba imifanekiso amazwi lamavidiyo amanga
ithi avamile ngoba engadingi imali eningi ukulungisa njalo elungiseka kalula.
End to end, it takes about 15 minutes to create a deepfake.
Tata imizuzu elitshumi lanhlanu kuphela ukulungisa imifanekiso le. Kulendlela zokulungisa imifanekiso le kungela mbadalo ezitholakala ebulenjini njalo umuntu efuna ukubhadala ulakho ukubhadala amasenti amabili kuphela ukulungisa ilizwi elilemizuzu engamatshumi amathathu.
Ingcwethi elwela inkululeko yabakhupha imibiko u-Arikon uthi
There's been a lot of talk about Russia, but China also, especially is there.
Kukhulunywa kakhulu ngeRussia, kodwa iChina layo ilwa isebenzisa i-AI izama ukuthi ikhokhele abanye.
Ukhon uthi inhlelo eziqhutshwa ngaphandle kwelizwe zihlose ukupha izizalwane zeMelika ezilodumo imibiko yamanga ukuze zibe yizo eziyithumela abanye. Amankampani amakhulu awemitshini yakulezi nsuku kanye lawebulenjini ethembisa ukulwisa ukusetshenziswa kwe-AI kumikhankaso yokhetho. Kodwa akukabi lo mthetho welizwe okhangela lolu daba.
It's very, very difficult to regulate political speech.
Kunzima ukubeka umthetho okhangela imibiko yezombusazwe kwelemelinga. I-First Amendment ivikela imibiko yezombusazwe njalo lokhu kulesizathu esihle ngoba asifuni ukuthi uhulumende angenele kukhetho.
Ugupta uthi udubo olukhulu ngolokwahlukanisa umbiko wamanga loweqiniso pho singaba kwazi njani nxa umbiko ungowamanga i-deepfake.
And the audio quality is bad, that is a hint that it could be AI generated. It might sound kind of silly or trivial.
Amazwi aphuma ehayiza lokhu ngokunye okulakho ukuveza ukuthi umbiko olungiswe nge-artificial intelligence. Kulakho ukuba sengathi inhlekisa kodwa ukukhangela ama-watermark emifanekisweni lakumavidiyo kulakho ukwehlukanisa imibiko yamanga leqiniso. Nxa usecingweni olule vidiyo ucabanga ukuthi yi-deepfake elungiswe nge-AI tshela umuntu oxoxa laye ukuthi abhodise isihlalo sakhe nxa engehlukileka ukwenza lokhu kulakho ukuba lucingo lwamanga.
Ukhon uthi i-AI ilakho ukusetshenziswa kuhle kwezombusazwe iyenelisa ukuphathisa abakhankasayo ukuthi bakhulume labavoti ngendimi zabo njalo ilakho ukupha abakhankasayo ulwazi ngabavoti ukuze benelise ukubumba imibiko yabo. Udaba lolu luqoqwe ngu-Ivana Pitboska.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ngesonto edluleyo eHarare, wona athi ahlukuluzwa njalo achaywa kabuhlungu esezandleni zamapholisa. Amagqwetha abo alokhu elwisa ukuthi abanye bayehlolwa ngodokotela njalo abanye bakhulule ngemali yesibambiso e-bail. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Munashe Mthutsa, umabhalane webandla le-ZANU-PF obona ngogatsha lwe-Information Communication and Technology njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Endaweni lomnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngole Youth Task Force kubandla le-CCC onguye osungula lengxoxo.
Ababotshiwe abaseHarare bebotshwa they were in a private place and ayilani lemopha ukuthi kuyisomele ihambe liyirejista lilokhu zemapolitics and so forth even though we had already did that. Same with us in Bulawayo, we had that very same arrangement. Sihambile ku-private venue yethu ukufika khona ngale sikanje vele kulamapholisa kule military intelligence kulama-CIOs and so forth. They were there to tell us ukuthi no, you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza kumsindo.
Mnumzana Mthutha, lungathi ngalokho okuthiwa ngabanye benu be-CCC.
IZimbabwe yilizwe elingashoda mina-Republic, yilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento ezenisa ukutshengisela kumele ayenze okuhlanganisela ukubhala incwadi utshela amapholisa ukuthi ovala ngukhona zingambati lakwenza nini ekhadi fidi thinoyi ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze kodwa kulamalanga acelwa ngawo esithi ilizwini ukungahunga lathi ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-social uprising commemoration ka 16 June kwele Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa isikhathi senu agasti 2024.
Nanso indaba Mnumzana Moyo.
Mina mboni nami it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zodlakela when they just want to commemorate the day of the African child. Bona sebecabanga ukuthi ontanga sebefuna ukuthi besihlaleni.
Umnumzana Mthusa uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwa ngokwazisa amapholisa.
Khonokho kuroko kakhulu ukuthi bekukhuluma ukuthi thiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu zilile. And futhi umthetho wakhona mawusitsho ukhuluma on a public gathering and laphana behambile bengokupha upublic. Ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-public place and then ukuthi usithi wena umuntu lwana ufuna ukuze ukwenza umsindo esendlini yakhe applied but amapholisa wayenza okokutshintsha ngelakuthinisekeze i-command from e-6 building nale Harare.
Sesibuya kuwe Mnumzana Mthusa, uke wakhuluma ngokwe-SADC.
Esikhathini esokuthiye ukhetho lakhe, ukhetho lolu ukhetho luphelile, sibone ukuqhamuka-qhamuka kwabantu abe-TPC abanye besithi sebeyibhuluwa abanye besekuqalale makasi ukukhethana ephalamenti besenzayo. Sebone ngokwabo abathembani. Ngabe into enhle kangaka into engelanto enezindizengizi phakathi, hawu yindaba into yankhona isenza icashile. Yindaba into yankhona itshintshwe izenu yilakileni ngenxa yokuthi lawo thina ama-message ade sethuleta kuma-inbox yakhona ade khonzila wabhala ukuthi it's our time as young people, let's do it. Kuneminye imihlangano yokuthi ivalelwane njenge-youth league esakufuna ukuhosta khona ama-minister yenza i-interface. Ipholisa yalala yathi yona alinikela yenza imihlangano yesakati ngoba seyabuya ivali kabongameli elibandla. I-different yethu lawo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigigini sifake kumaphephandaba sihle sikulungise indawo simelele another opportunity. Yingaki imihlangano abasebeyenzile ade senza ngo-Ostalozi nochibaya province by province. Ubona ngani ngabe kuthiwa ipolisi kumbe ivaliphesi ayikufuni khonokho ngabe ukuthiye kwenzakala.
Lokho engikuye Mnumzana Mthusa, siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula, abanye bathi bachayiwe.
Angiyeke ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba angikwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso kumbe ngabe kuyini. Ngibona ngake ngimbuzo oqakathekileyo kakhulu.
Nxa bebonakala beqhula kumavidiyo-ke
sesake sabona amavidiyo akudala namthi yambona esiqhula esika-right sasa ese-coti yese siye-coti eleqhula esikalesi sikujayele lokho siyakwazi uyangithondakala.
Uthi baya-ekha qhamukile omunye le-fracture enyaweni angazi ukuthi abantu bezanupiyefu bathi basuka bebenjani engqondweni zabo ngabe into bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka. So happiness ubuhlungu khuluma nje ngizwe sokalesi inyembezi ziyahlitshwe nehlwe nami ukuthi ngizwe omunye umntana you might be ingakudami izanupiyefu thinking that you are the master unkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming and they are pushing us to the end ukuthi sirevolt against the
Mnumzana Mthusa.
Ngiqhiba nje ngiyamuzwa lapho Mnumzana ungani sezonda. Hayi bala monopoly yokuzonda. Lathi kuzabe kuphefu. Kanjalo siyafana ukuthi uzonda against izinto ezenzakalayo. Ekuhlanganisela abantu abadijitela amapholisa namathi. Amapholisa nje asefaka i-minimum force sokuthiwa baba kube ne-force. But engiyishiyo ukuthi jayele lokho. But engakutsho mina ezweni leZimbabwe niye ukuthi bakithi ubuye umongameli upresident Emmerson Mnangagwa niye umongameli welizwe. Ile msebenzi eminingi ayenzayo. Lapha asinyusa khona wonke umuntu eZimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabanikazi. Abanikazi belizwe yini lawo? Kungabe ngowe-TPC, ngabe ngowe-ZANU-PF.
Hayi, ilizwe kumele sinyaseni sonke. Kumele umongameli wakho mayenze into erongo. Umthetho umongameli yenze into erongo. Should condemn the police brutality that is happening.
Kuyazwakala sibili. Hayi, kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident Emmerson Mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu. So lawe ulelungile lokumtshela. Ukhulume ukuthi hayi, umongameli kumele senze so.
Maybe nguNelson Chamisa, u-advocate Nelson Chamisa. So
thank you so much. Leo bekuyingxoxo mpikiswano phakathi kukaMnumzana Mnashe Mthusa, umabhalane webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye loMnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngolwe-Youth Task Force kubandla le-TPC, bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 bekobulawayo. iZimbabwe Anti-Corruption Commission isihlolisisa udaba lukaMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe okuthiwa banikwa izigidi ezingamashumi amane zamadola eMelika i-$40 million ngurhulumende eyokuthenga imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwe-Presidential God Scheme behluleka khona ukuthenga imbuzi eyodwa. Isaac Itababeli laba banikwa imali lelo hlangothi lukahulumende oliphatha imali yesizwe olwe-Ministry of Finance. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChimombe loMpofu okubikwa ukuthi bangaphandle kwelizwe. Bayadingwa njalo ababili laba abalisana lomnumzana uNel Chivayo ngodaba lemali efanayo okuthiwa yanikwa uChivayo yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthenga okokusebenzisa ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho nyakenye eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana efidlela Ncube okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kulobugebengu obuningi obenzakalayo ikakhulu ekuphathweni kwezimali zabantu ezigcinwe nguhulumende. Ziphiwa abangane, ziphiwa izihlobo, ziphiwa abantu abangafanelanga ukuthi bathole amathenda. Ikakucacanga kahle ukuthi kuyavezwa kube segcekeni ukuthi nxa kudinga abantu abangancedisana lohulumende benamankampani kulandwa abantu nsitha okwenza kube lobugebengu obukhulu bonalobo esikubonayo. Angiboni ukuthi kuzaba kukhulu okuzakwenziwa ngala macala ngaphandle kokuthi nxa ngabe mhlambe bengamanga kahle kwezepolitiki.
Yebo, manje siyabona ukuthi ababili laba kuthiwa baphandle kwelizwe wakukhevu kambe ukuthi bazababisa ekhaya bazethomiswa kube vele sokuphelele ngokubona kwabo.
Uma bethanda ukuthi babalethe ekhaya bangabaletha, kulula ukuthi babalethe ngoba phela kasila sigwebo sentambo thina esingayithusa amazwe amanye nxa ngabe umuntu yenze icala lokukhwabanisa le corruption asigwebe intambo kuleli lizwe lakithi. Yikho kujwayele ukuvimba kakhulu. Kanti ke lapho abakhona bangibona ukuthi kungehlula nxa ukuqathaniswa lezimali lezi ezingaka, malutshwana amazwe angafisa ukuthi abagcine benze amacala amakhulu kangaka. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kulula ukuthi babalethe baphenduke ekhaya nxa bebadinga ukuthi babe khona, ngoba le mali iyadingakala, imali yelizwe, imali yesizwe. Abantu behlupheka kangaka, indlala ingaka, balutshwana badla buthebelele bezikholisela, abanye belamba. Ngakho ke lokho kumele kujeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Yes, yabona njalo ukuthi bakudaba lezeki ukuthi bathola phose imali efanayo kumbe bayitholanga kumbe kwahamba njani pelo Chivayo lapha asazi ukuthi kubona njani kunokhu ngamafishane
vele nxa ngabe kusenziwa izinto egcekeni kucacisiwe kwa-announcewa ukuthi namba abafuna ukuthenda abafuna ukuthi bangancedisana lezeki sibazi phambilini kungakakhethwa lo okhethwayo kuba lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi phela lezi izigebengu lwana kathimbakalanga kodwa njengoba kusenzeke siyakwazi ukuthi kule mzimali eziphananwayo laphana kufihlwe ubufakazi, kudilizwe ubufakazi. Kakwethusi ukuthi uthole ukuthi ngemva kwesikhathana uzozwasho ukuthiwa hhayi kakulacala lapha, kuphelele emoyeni kumbe bagwetshwe basebegwetshwa nje into engayindawo babuye baphume futhi bayezidlela imali zonke lezi abazikholisayo abazitshontshela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngokubhubha kwentatheli zindaba uLucy Yasini obesebenzela iStudio 7 kanye langosuku lweziphepheli olwe-International Refugee Day. Singeke ehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle. Intatheli zindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucy Yasini obhubhe ngomvulo obesebenzela iStudio 7. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe kulandela ukubotshwa kwabo ngesonto. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabakancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.